Wabulawayo amacala okuthumba lokubhidliza impahla aqhubekela phambili etholiswa emthethwandaba kaMantshi owe-Tradegold lapho uMantshi Sithembiso Ncube avimbe umtshutshisi unkosazana Portia Mashaju obephikisa ukuvunyelwa kwabesifazana abayisificaminwe mibili ukuhlawula imali yesibambiso se-bail abacalwa ngokuthumba impahla kospa eRichmond njalo uhulumende kalabo ubufakazi obeneleyo. UMantshi Ncube uphe omama abahlanu abalensane imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo bengahlawulanga isibambiso se-bail esithi akusimlandu wabo ukuba icala selilamaviki amabili lidluliselwa phambili kungelabufakazi. Abantu abalitshumi lanhlanu abahlala eNgozimayini abathonisiswayo bamelwe ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Tinashe Runganga ochaza kabanzi udaba lwabo.
Namuhla at least umajistrate ukwanze ukuconsider ama-personal circumstances for omama abala abantwana abancane from 4 years kusiya kuyehla phansi at least laba banikwe bail, but abanye balama-6 years kusiya phezulu uMantshi uyalile ukuthi banikwe bail, but kusasa siyabuya siphenduke esikontini. Abasakhulayo bonke banikwe bail ngokuqala, the first day they appear court abancane bonke banikwe free bail.
Urunganga uthi kumgceke ukuthi isizathu sokubotshwa kwabantu laba asikho.
So icale ukuthi akade befuna ukubreaka into spa abangene bakutshontshe abatholanga abalelutho abalalutho vele estate case vele ifile lapho.
Unkosikazi Thembelani Moyo olendodakazi yakhe ebotshiweyo uthi ubotshwe vele ezihambela eNgozimayini engaphathanga lutho.
Wayezihambela vele ezidingela amacimbi nje lokudinga into zengozi, but wayengatholanga lutho yena, ngithi babefika bengithatha.
Omunye njalo ongathandanga ukuvezwa igama lakhe olendodana yakhe ebotshwe ngenyanga edluleyo uthi ubelokhu evalelwe.
Ubotshwe mhlaka 15. Since then ube lokhe in custody esekami, ngikhona ephiwa i-free bail namuhla.
Kusenjalo ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela izolo baqhubekela phambili ukuthi abanye abalihlekana baqhubeka besiya emsebenzini kobulawayo okuveza ukungaphumi ngalizwi linye enhlanganisweni zababalisi ezehlukeneyo, abanye belalela inkuthazo kahulumende yokuthi bengakhalali umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.